sizwa ezinye ingcitshi zisithi loba nje umuntu engaba le temperature ekahle sibili engachisi umzimba kodwa uyakwanisa ukuba lexigwane enjalo nje ekwanise ukuthelela ke abanye loba umzimba wakhe ungachisi ngokubona kwethu ke indaba yokuthi i-testing ayisela msebenzi abantu sebengakwanisa nje ukungena emakampanini kuzasifisela ke emuva kula lumsebenzi omkhulu kade siwenzile amaviki amahlanu adlulileyo
kona lithini ngokuguquguqulwa kwemithetho esikubonayo phezu kwalolu daba
iyo ke inkinga esihlangana layo sesizabona ke omunye umthetho ke kusasa ngabona asikwazi ukuthi ngobani ke abaza approacha futhi uhulumende besola ngokuthi phela lokhu kutshintsha kubuya laba amabhizinisi abathi abala mali yokuthenga ama-kids asikwazi ukuthi enxa kusasa kuzabuya omunye afike ethi kuhulumende mina ngisuthisekanga sesizabona ke ikhabhinethi isitshintsha imithetho yankhona sizatshintsha ke suku zonke yinkinga esilayo phakathi kwelizwe aluba nje uhulumende waletha le indaba ku-tripartite negotiating forums engakaze aqale ukuthi uyethula ke ama-guidelines aluba indaba le ibizaqedwa ngendlela esuphiseka abantu bonke ingxenye njalo sizezwa ama-employers sesithi abala mali yama-mask ngubani ke ozathenga ama-mask suku zonke ethengela izisebenzi nxa amabhizinisi azadabala sesizabona futhi enye i-special instrument ezaphuma isisitsho ukuthi hhayi izisebenzi ingxenye kababuye lamahembe abo bebophele phela kube yinto abazavikela ngayo umkhuhlane yikho okungacaci esikhuluma ngakho ukuthi uhulumende utshintsha izinto ngokusa kwamalanga.